Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Ignatius Chombo usemthethwandaba okwamanje lapho ayethiswa khona icala lokweba lokufumbathiswa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi owayeke ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kumele athonisiswe amacala awadala esesengumongameli. Amalunga edale le-Congress aweMelika athekelela eleZimbabwe kulandela kususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Amasotsha athi asezabambisana lamapholisa ekulondolozeni umthethi njalo lokubona ukuthi uZulu uphethwe ngemfanelo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngebutho elithi selizaphathisana lamapholisa emgqoqweni ukwenzela ukuthi kungalihlukuluzwa uZulu. Thumelani imilayezeleni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-302-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.